elamandla suwele zanu elamandla izanu PF ande wokuqala izanu PF zanu PF lehlanganisa iPF zapho lezanu endala izanu liyani kandabani ngithithona owathi singibona lokhu liphumelela ngoba iningi labantu anto yabona lokhu lilisekele ukuthi asuke lisekele nabantu sizabona ngamalekisi kodwa ngikwazi kwami lokhu lisekelwe abantu abaningi.
Mnumzana Mabhena, wena uthini? Ubona ngani ubambana lokhu esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla lezanu PF linqotshwe?
Ukubambana lokhu ngakuphumelela kutsho ukuthi naso siyekhethweni ka-2018 izanu PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi izanu PF yadliwa ngo-2008 kodwa okwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi kungasasihlanganisa inani labameli bendlini esishayamthetho laliphezulu kulalabo
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hayi kusiyafika u-2018 iZANU PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye yokuthi ngasikhuluma ngebandla political party. I-political party ngikwazi kwami sesikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukeneyo zasuke ngamabandla ehlukeneyo bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbe ukuzwisisa kwabo kumba ngazo kungahambelani. Mina ndiqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudoniselana ngoba vele ideological abahambelani okwenza behlukana osuke bahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawoni kuzaphinda into yakhona vele ngiyayibona nto asoze afa yaphumelela kuzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina ngedolomist ngedwa into ezakwenzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko-ke umbono kamnumzana.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano kaqale kuhle izingxoxo lokuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngo-February laphana eTitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela okuthiwa i-National Working People's Convention ukuthi njengoba sasesibonile ukuthi ibandla lezanu PF lase lihambe laya emakhiweni e-Washington DC laya kuya lalokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla lezanu PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bephiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba waye kuZapu ukuthi iZapu ingaphiwa umbuso ngo-1980 kwakuyukuthi iZapu ibonakale lobudlelwano lebandla le-ANC lamanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwasekuphiwa-ke umgabi ama-British ancedisana lezanu PF ukubulala abantu bakithi nge-ground kuthe kusuka lapho kwangena i-structural adjustment program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana eTitungwiza ngo-1999 bathi kasintsheni-ke lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, ye siyakuvuma ukuthi saba sasuka sathi sihambe endleleni sakhubeka sagwenxana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapha uMnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kulalokhu okwehlukanisa. Uthini wena?
Ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwami ngathi soyicela isivuthise kodwa into engayitsho ukuthi wona la mamandla ukhulume nge-structural adjustment program wena abantu bayebahamba bayo ukhulumile futhi wathi uNdlovu wayekuzapho yine uqinisile sikanguzapho wena bayebahamba bayacela yena le-structural adjustment program. Wena nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba ziyibulale ikushiya kwakhona khonaphana nitanambukela ukuthi uliwa njani asasa ntezo icela isivuthile.
Hayi, phosela kwelo kugcina Mnumzana Mabhena.
Usekhohliwe ubaba uNdlovu, ngimkhumbuze ngo-1991 owayephethe ezezimali kusasengubaba uChidzero yikho kwangeniswa khona lokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program. Yayingabi khona into okuthiwa yi-MDC. So ubaba uNdlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya lama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokugcina.
Angithe ngiyamuzwa. Mina bengikhuluma i-MDC, MDC nga-1999. Bengikhuluma ngokuthi bona babaku-MDC ngo-1990, abafuma i-MDC ngo-1990, yibo ababekhona kuZANU PF. zibabathiye bihlangene khona into ebeyitsho kuphela.